So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 5 Mhlolanja 2022 Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le Citizens Coalition for Change bezethe gwaqa namhlanje enkundleni ye White City Stadium koBulawayo bezolalela imbiko yomkhankaso wokhetho lwama-by-elections eyethulwe ngumongameli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa okhale ngokubhidlika kwamafekitali alelo dolobho. Kambe igciwane le-coronavirus selisiyaliphela na?
Ye, kuliqiniso ukuthi kulamalanga igciwane le-corona libonakala lehlile, kodwa kakutsho ukuthi kalisekho.
Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMatabeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa obikwa ehlukumeza amantombazana alesi sikolo.
Ngaba le 3 weeks senzakala lokhu, umntwana ade kuthiwa angafika esikolo fiye bafundi ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sekudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswele amanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla le Citizens Coalition for Change bethe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le Citizens Coalition for Change bezethe gwaqa lamhlanje enkundleni ye White City Stadium bezolalela imbiko yomkhankaso wokhetho lwama-by-elections eyethulwe ngumongameli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa okhale ngokubhidlika kwamafekitali alelo dolobho. UChamisa uphinde njalo wathi udaba lombhuqazwe wegugurawundi kumele lulungisiswe ibhalagwe lapho okwaphoselwa ababulawa ngamasotsha ihlonitshwe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
KwaBulawayo kunezikhundla ezimbili ezedale lephalamende ezizancintiswa enkulumane lephumula lezamakhansila eziyisithupha. UChamisa uthe abasuswa kulezi zikhundla libandla le-MDCT kumele babuyele embusweni. Wathi njalo amabandla wonke aphikisayo kumele babambane ukuze bakhuphe iZANU-PF embusweni. Umsekeli kamongameli we-CCC uMnumzana Welshman Ncube ongenela umhlangano uchaze ukuba uNkosazana Thokozani Khuphe usazohlangana lomongameli webandla ebonisana ngokusebenza ndawonye.
Angaxoxa layo okwangekhaya njengodadewenu, okwepolitiki uzaxoxa labakhupheli ukhokheliwe uhlanganiso le-CCC ma efuna ukubuya laye njengeyichampioni.
UMnumzana Bethu Nico Bebe waxotshwa kubandla le-MDCT laye ubesembuthanweni lo. UBebe uthi uyalisekela ibandla le-CCC.
Sesiqala kabutsha izakhamizi kumbe ngithi izizalwa zakuleyo ndawo, ama-citizens, yibo okufanele ukuthi bazibele bazikhiphe empini lesingiyo, ngoba okwakhathesi akunamuntu oyedwa ongakhipha iZANU-PF. Kodwa sonke nini singafaka amakhanda ndawonye, ngibone ngani hhayi uhlelo lwe-CCC luhamba khona.
Umgcinisihlalo webandla le-CCC uNkosazana Thabita Khumalo wazise ukuthi sephethwe ukuhlo umkhuhlane wemvukuzane yebele uMakhumalo obengasabonakali embuthanweni yaleli bandla uthe lokhe esekela ngokugcweleyo ibandla le Triple C ngesizwe amazwi akhe
intwana lo umnyabazalo wabazana
Unkosazana Sichelesile Mahlangu okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele isigaba sephumula uthi umkhankaso wakhe uhamba kuhle ukhuthaza uZulu ukuyabhalisela ukuvota
ngokuhlangana le community ade siyiwa ade sisebenzela ade siyiwa ukuthi isithunywa zayo so kulula kakhulu indlela esikhankasa ngayo khathi ngibona ukuthi umuntu ngabantu ade sivele sikhona njalo sisenza umkhankaso wokuvotela mhlawumbe
Sekusele amalanga angamashumi amabili lanye ukuba ilizwe liqhube ukhetho lwama-by elections kodwa sekube lezohlakalo zodlakela endaweni ezimbalwa ezigoqela kobulawayo eKwekwe eHarare lezinye ngimele iStudio 7 kobulawayo eWhite City Stadium ngingu-Anastasia Ndlovu
Siyabonga Mandlovu Olunye udaba olufanayo umsekeli kamongameli webandla lezano PF umnumzana Kembo Mohadi wethule amazwi okukhankasela ukhetho lwama-by elections eChefunye Business Center eCholocho namuhla. Lumhlangano ubuthiwe uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa utholanga isizathu sokuthi kungani engayanga. UMohadi utshelela umbuthano ukuthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa imali yelizwe hathi eyakwamanye amazwe. Uthe njalo uhulumende uzimisele ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Ukuhlaziya udaba lokhetho sixoxe lesiphathamandla sebandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Matson Hlalo wake waba ngukansila welokithi lemakhokhoba
No into ezakalayo kande ukuthi ungabona vele sokusiba le violence entweni vele violence ihleli vele isiba khona ngoba kulabantu abahlezi benindezelo so abantu laba ukunindezelwa kwabo kuya izindi zisiba khona kungabancede empilweni zabo so labona abantu abajayele ukuthi bethisele abantu bese bebuya bazame ukuthi bavimbe lokho ngabe kufuna ukuthi kwenzakale kumbe ukuba ukuhlangana lapho kuhlangana khona abantu kumbe lapho kunjani kodwa ukhanya uhlupho solusenza abantu bazinikele ukuthi abasavunjelwa ngumuntu so yikho sokusenzakala ukuthi laba be-violence iyaphela nje masinya ngoba lokho besiba balutshwano entweni yakhona ngoba nxa ungahlangana nomhlambo wabantu uzama ukuthi wenze i-violence badila lawo abantu masinya bangaba baningi so yikho sokusenzakala ukuthi gradually kuzaphela
manje ngokubona kwakho ukhetho lona lolo oluzayo alusoze lube lodlakela olwedlula esike salubona kweminyaka ledlule
lapho kanti ngingaze ngikhulumele indawo yonke eZimbabwe ngakhuluma nje ngendawo lapho esikhona thina njengalapha kobulawayo kubulawayo vela kujayelanga ukuthi kube lodlame ngenxa yokuthi abantu bakobulawayo bayazi into abayifunayo njalo lalaba abangabe bengamabandla la manje angaso elethu le Triple C ukuthi bavele ngabantu vele abakhula bekuzaphu izaphu inivanda ebile discipline yokuthi udla umdzango vele abalayo so yikho kusizayo ngapha endaweni yemathebelendi zathola ukuthi udlame lijayele ukuthi liliwe litshwana
manje nxa sikhangela udaba lokubana abantu okuthiwa babhalisele ukuvota ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakobulawayo kuthiwa balutshwana kakhulu wena ubona ngani kuyini okungaba kubangela khona
ngibona ingani into ebisenzakala lapha kanti ukuthi abantu baduba I mean basuka babe lokungakhwabithi into zepolitiki kakhulu nxa ngibona mina kusezwayo ukuthi labe siyabe sibakhethile basuka bakhohlwe ngabantu bese besenza nje into zabo ezingahambelani labantu. So lokhu kugcina abantu bengasakhwabithi ukuthi babe besenza into zempolitiki. Bona ingani kunjalo ngoba abantu kuya ngokuthi ngobani abakhulu babe bekhokhela, ngoba kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi siku-opposition bese singena nje lathi sesijoyinana labona labo abantu ababebusa. So kugcina kufanana thina labo, so kungani into one. So umuntu ubona engela interest anymore ukuthi kuyini kambe sibili kuyabe ngasela mehluko. Yikho siba le apart engiyibona isiba khona
manje. Kusezokubangele na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe ngoba bebalutshwana ababhalisele ukuvota?
Hayi, kunqotshwa vele kobulawayo kazi izanu ibe khona nje ngesikhathi iparty i-opposition esiba khona eyayikhona lapho eyayisithi khona ayingeni kukhetho lunalutho, but otherwise vele izanu akazi yini ngapha especially kobulawayo. Izanu ziyikhangelele kwezinye indawo nothi kobulawayo. Kobulawayo vele
umnumzana Maxon Hlalo wake waba ngukansila welokithi leMakhokhoba njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
kambe igciwane le-coronavirus lingaba seliphela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa leli gciwane. Ugatsha lezempilakahle lubike ukuba kumanani ayethulwe izolo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulaba ngamakhulu ayisithupha 633 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe igciwane leli abalikhulu lamatshumi amane lasificaminwembili 648 ngabesigaba seManicaland. Sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngaleli gciwane e-Citizens COVID Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngumbuza ukuthi ubona liphela na leli gciwane.
Iye, kuliqiniso ukuthi kulamalanga igciwane le-corona libonakala lehlile, kodwa kakutsho ukuthi kalisekho, lisesekhona. Ngiyaphinda njalo, lehlile nje kuphela. Kanti ke nxa lisesekhona emhlabeni noma kukuliphi ilizwe, kutsho khona ukuthi lisesekhona kuyo yonke indawo. Asingakhohlwa ukuthi leli gciwane lisukele eChina lafinyelela emagumbini amanomhlaba. Ngakho ke nxa liyabe likhona noma kungaphi emhlabeni, kuyafana lokuthi lisesekhona kuleli lizwe leZimbabwe. Ngakho abantu kusamele baziphathe ngendlela efaneleyo, bazivikele ngendlela efaneleyo, bangathali sekho igciwane ngoba likhona. Ukwehla kwalo kakutsho ukuthi ngeke laphinda limemetheke liye phezulu libulale abantu abaningi kakhulu. Kusamele bageze izandla, basanitize, bazivikele ngazo zonke izinto, bagqoke ama-mask ngendlela vele okufanele kwenzwe ngakhona.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo, umkhakha we-COVID-19 usengavela omunye. Akula nto evalela lokho. Lobu ngabuza abososayensi, ama-scientists, baza kutshela ukuthi kayikho indlela yokuthi wenze isprofit ngakho lula uyi-scientist ukuthi hayi selihambile igciwane kalisi. Lisengavela noma nini, lisengatshintsha umkhakha libuye seliyingozi kulaleli elikhona le-Omicron, libulala abantu abaningi kulalokho okwenzakalayo. Ngakho-ke kuyadingeka kuso sonke isikhathi ukuthi abantu bazivikele, bazigcine ngendlela efaneleyo, ngokuba nxa igciwane lisesekhona emhlabeni njengoba ngike ngasho, lisesekhona kuyo yonke indawo. O singakhohlwa lokho, singafa siphele.
Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela
ndwandwe. Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa obikwa ehlukumeza amantombazana alesi sikolo. NgoLwesine abezinkonzo kanye labosiwalu bahlangene kulesi sikolo ukuyazama ukuxotsha lundofa, kodwa kukhanya kwehlula. uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqelazo zididekile ngalezi zehlakalo ezenzakala kuleso sikolo osekudala ukuthi iningi labafundi lizihlalele emakhaya lingasayi esikolo ngokwesabo ndofa laba abafundi laba kubikwa besithi kulogogo esabisayo abathi bengambona beqaleke babanjwe inkantsho baphinde babhubhudla amagwebu emlonyeni. Umnumzana Biafa Mathe ongutshalimana wekomidi abazali besikolo seGwagwe uthi sokulesi khathi abafundi bengafundi kuhle besithi kulogogo lamazinga athonta igazi abambonayo.
Mabali 3 weeks kusenzakala lokhu. Umntwana athi kithi angafika esikolo bafike bafundi ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sebhudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswela amandla. Kuleyo mntwana bathi babona ugogo ohamba exoza indenda indenda ezilegazi emlonyeni. So abantwana bangabona ugogo naloo bayethuka. Nxa amatisha ebhala eblackboardini bambona futhi eseblackboardini ugogo wakhona nxa utisha ebhala behluleke lokufunda.
Mathe uthi lokhu sekuthi abafundi kanye nababalisi bedlela evalweni
ana akuphazamisile sibe ngoba kaseso abanye abantwana abasaye esikolo besesaba namabalisi labo sathi sebelokwethuka futhi ukuthi into enaleyo ngenza ukuthi abalokhu isiya phambili maza abantwana ngoba omunye wakhona enza lami ngikhangele sibe kuntambama nje sicethe umhlangano.
Omunye walabo abahlaselwe ngulugogo untombazana oleminyaka yokuzalwa yesithupha okubanga lakuqala kulesi sikolo. Sixo lokho kwakhe wathi wabizwa esikolo umzukulu wakhe seqalekile.
Nke sifika laphana ngamthola bembadisa ingubo sithe siyangivula ingubo safica vele exoza indenda lamehlo esechileni esemhlophe nke saba semthatha umntwana sabelaye ngapha ekhaya sazamuthi sigijimela siye ebantwini avele umntwana wayesekunzima ngoba ivili ngaphansi kwenyawo wayesekuqanda sebephonga ukubamba lapha abantu ukuthi bazuphi aphefumula yini wathatha isikhathi esilo 2 hours engaphaphamanga awazagcina sephaphama.
Unkosikazi Marita Swanda uthi bakhathazekile ngekusazi yabantu babo ngoba bengasayi esikolo.
EGwagwe silohlupho lokuthi abantwana bayawa sicalisile athi singane sithi ngamanga kodwa sesibona abantwana befenta umntwana estrokeka ukuthi ngabanye khona abakwanisi basincedise basincedise ngoba sezwa kwezindawo kuthe kuyenzakale lokhu lathi sebesicela ukuthi sincediswe ukuze lathi esikolo sethu abantwana bafunde ngoba imfundo yethu impilo yethu yakusasa abantwana bayakwanisa ukuthi umntwana afunda pasi abe ngumntwana umfundisi abe ngubani konke kuya kuphuma esikolo bangasibalekela amatisha futhi sabesengusakwazi isikolo sabe singafelaso.
Umnumzana Big Boy Mhlanga ngusobhuku njalo ngifundisi webandla le-Fountain of Faith Ministries. Umhlanga uthi sekewakhulekela abanye abafundi kulesi sikolo.
Lami ngabona abantwana kwasekubayenzile besithi babona ugogo even ma ubabambile abantwana bangkhona babefuna ukubaleka into yakhona ingabayenza baphela amandla and futhi kakhulukazi kubane ukuthanda ukwenza amankazi toko kuyabe ngakhulumi uyabe khangeleka nje sesabeka ela mazinyo bathula amazinyo acijileyo abe nganathonta igazi esikhathi uyabe nganuthwela ingqamu ebayethusile.
Umhlanga uthi ngolwesine bahlangene labezomdabu bezama ukuxotha lundofa ukuze abafundi babuyele esikolo.
Kwasekuthiwa khona ngoba kula ma-churches bama-churches bangancedisa ngokuthandaza wakhulunywa labanye badayi siyakwazi kulabanye abadala abathize abangancedisa ngezomdabu isini abantwana esikolo vele abaningi abanye bakhona vele kabasayi esikolo ngoba abanye babo vele babe babona besenza izinto ezingaqedakaliyo bephunguwa behamba lawo so abanye sebeqina labo sebesesaba.
Iningi labazali lithi nxa lokhu kungaqhubekela phambili kuzamele bagcine abantu ababo emakhaya lapho abazavikeleka khona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwagwe kwana North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Madeline Dube oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Right to Remain UK elwela amalungelo eziphepheli welebhilithane. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ngezizathu ezehlukeneyo.
Umthetho wokuba yisiphepheli uya uchintsha uya uqina awusafani leminyakeni engamachumi adlulileyo kumbe ngemva kokuthi iBhulitane iphume kwi-EU inhlanganiso kade igoqela wonke lawa amazwe amancane okwamanje isizenzela eyayo imithetho. Eminyakeni edlulileyo bebengasithathi isinqumo bengakhulumanga ezinhlanganiso ze-EU, i-European Union. Baqeda ukuhambisa abanye ngo-August last year and then manje bayahanjiswa futhi. So njengoba ngisithi thina sisebenzisana lamanye amazwe ahlukeneyo kubuhlungu kithi ngoba njalo abaseZimbabwe bayaphindwa sokungokwesibili. And masekhuluma bona bathi laba bantu banamacala, namacala mhlawumbe okuxabanisa nomama endlini amfake isandla avunyelwa kuleli lizwe, mhlawumbe ngamacala okuthi umuntu ubesebenza angakaphiwa iphepha elivula emelayo ukuthi asebenze noma ukuthi abe yisiphephelo. So bekungabona ma besho bathi ngamacala athiyeneyo. Kodwa abantu esixoxisane nabo kuhlelo le-Facebook le-Manchester No Borders Live, abanye kade bengela macala, abanye ngabantu abacela bangaphiwa, mhlawumbe bangabi nabo ubufakazi ukuthi basuke ekhaya kanjani babalekelani, and then mhlawumbe umuntu ngokungabi nolwazi abesehlala engasakwazi ukuthi kumele ayenzeni next. Okwamanje lento eyenzeke ngalesi sikhathi kube yinto esiphithiphithi engazange inikeze abantu isikhathi sokuthi basukume bayetshengisela. Izibu lazo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli lizwe azizange zithole isikhathi.
Yebo-ke kuyezwakala elingathi kahle kahle yikho okubi ekubuyiselweni kwalaba bantu ekhaya kuyini?
Okwenza ukuthi sikhathazeke sengikhulumela kule nhlanganiso esisebenzela kiyo yikuthi ukucela ukuba yisiphephelo akusilicala ngomthetho, akusilicala. Omunye nomunye umuntu uvunyelwe ukucela ukuthi abe yisiphephelo, and umuntu uma kungenzeka ukuthi amoshe aphule umthetho, yebo akhona amacala amakhulu lathi esingakwazi ukuwakhulumela, kodwa akhona amacala njengokuthi umuntu asebenze engela mfanelo zokusebenza. Labo bantu abanjalo bayathiwa isigwebo basenze babuyele ku-community behlala isikhathi batshengisele ukuthi sebetshintshile.
Nxa licubungula lolu daba lifica abathintekileyo ikakhulu kuyibaphi? Bakhona abesifazana labantwana kumbe nje kuyafanana ubulili ukuthi kufice bani?
Engingakusho yikuthi kuyafana, kodwa okusizisa ubuhlungu ukuthi imindeni iyaqamulela ngaphakathi. Abantwana bayakhula bengala kubaba, omunye besimcela ujaji uthe ephendule ukuthi sicela ukuthi angahambiswa, wathi uzakhulisa umntwana ngocingo. Kunzima ukukhulisa umntwana ngocingo, umntwana angaba ne-18 years uzahamba amlandele e-Africa. So kuyatraumatiza, kuyenza abantwana bakhule benenzondo ngoba abazwisisi ukuthi indaba yokucela lapha kuba isiphepheli isebenza kanjani. EZimbabwe izinto azimanga ngobumo, siyayibona i-politics nayo ihamba ngeyayo indlela. Sibabonile abafowethu e-South Africa betshiswa betshaywa ukuthi ababuyele kubo, siyasazi isimo seZimbabwe. Yikho kwenza ukuthi sibonezwelo, siyakwazi ukuthi abantu baseZimbabwe ngabantu abasebenza nzima ukuthuthukisa ilizwe lakithi. And okokugcina engingakucela kubafowethu yikuthi sicela ukuthi sibonozwelo, abantu basukume balwele abanye. Ngiyakwazi ukuthi abantu bayasebenza bayenza lokhu nalokhu, kodwa uma kuvele isimo esinje ngicela ukuthi sibambane, sisukume impela siyokhankasa kumbe ngama-ofisi eBhilitane sihambe siyomhlaba umkhosi ukuthi hhayi sithi dudu, sicelela abantu bethu bahlale isimo sinzima ekhaya. Nabo njalo labo bangabathola amaphepha nabo becelela abanye, ngoba sonke sisebenzela ukuthi iZimbabwe ibe
yebo. Kuyezwakala laphana nje ukhuluma khona ngomahluli othe umntwana uzakhula ngocingo. Ubona abantwana basala ngaphi? Basala lezinye izihlobo kumbe bathathwa nguye uhulumeni?
Abaningi abantu akade behamba ngabantu abangabobaba, so kusho ukuthi abantwana bazosala nabomama. And into ebuhlungu yikuthi lana akula gogo, akula anti, omunye umuntu uhlale yedwa uqhubeka ngokufunda, kuyakamula ifamily phakathi.
Lo unkosazana Madeline Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-Rights to Remain UK elwela amalungelo eziphepheli kweleBhilitane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana, nizwe ukuthi siliphatheleni obutsha.
siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zewake. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, ngiyabonga. Yeah,
ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani ewange ngezomsebenzi? Sizwa kuthiwa abantu bangani bayithola imisebenzi kumaChina, sokungani kungcono abantu sebeqhela imisebenzi, kuliqiniso yini lo?
Ya, imisebenzi seyitholakala emaChina, but iproblem yayikhona ngokuthi amaChina ayengabhadali imali, ayengabhadali imali in line with the National Employment Council standards, but workers.
Bona baningi yini asebeyithola imisebenzi kakhulu nxa sikhangele ontanga abasakhulayo la?
Yeah, bayawuthola imisebenzi, but imisebenzi wakhona uyafika ufuna abantu abalamandla sibili. Abantu laba basebenza ama-long working hours and nxa ungela amandla vele ziyahlupha, abanye babe bechiye because i-hard labour sibili.
Manje nxa sikhangela udaba lolwane sike saluzwa ukubana bakhona abasebefuna ukuxotshwa, abamele baxotshwe lapho abayakha khona, bexotshwa yibo amaChina, so kuhamba njani kathina?
Especially eBinde ngale, abantu beBinde lama community based organizations bayala ukuthi i-company ethiwa iBaker Investment iyenza ama-coal mining activities eBinde, because abantu beBinde bona one bababuze ukuthi kanti lingasikhipha lapha lizosangathi lizosikombaseka yini. So i-Baker Investment ayicocanga kuhle. And then two, abantu beBinde babekhala ngama-cultural sites and babekhala ukuthi iNyantuwe River it was going to be polluted. So yeah, babe lama reasons avalid isibili. So kwayenzakala two ama environmental impact assessment consultations, and on those two environmental impact assessments abantu beBinde yakuyala khona ukuthi hayi i-project le ayisiyifuni. So up to now akulanto eyayenzakalayo. So athethe hayi kumile sibili.
Sizwa kuthiwa ngenxa yemali sizwa kuthiwa njengoba abantu bebhadalwa ngama-US dollar ngama-China, idolobho lonke elewange selisebenzisa yona i-US dollar. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lo?
Yes, ama-US dollar ewange sesemaningi sibili, but even RTGS layo iyasebenza, but ya sithambile sisebenza, ikhangani sisetshuleta sibi ebantwini abana.
Hayi, kuyezwakala, isikhathi asisavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga ukungipha ithuba le ukuthi ngikhulume labalaleli. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke bekungumnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zewange, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilalo. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bemandla le-Citizens Coalition for Change bezithe gwaqa lamhlanje enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo. Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ekulendini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.